ensin ethi ubukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge technology ngolwazi ithi bona kuqathile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo neAfrica. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni eAfrica. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi eAfrica ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezijiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike eNigeria leSouth Africa. Ngoba iNigeria leSouth Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria over 200 million people. Kuthi iSouth Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe i-economy, umkhonomi ome ngendlela engcono ukwedlula amanye amazwe ase-Africa.
Kodwa ke siyabona ke nabe ukuthi eZimbabwe-ke kagcovi khona ngale. Lo nkosikazi Jill Biden laye azange ahambe, vele singathi sithatha amandla zakwalemele kagcovi. Kambe ubona ngazane kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe ne-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweZimbabwe, okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo zokhetho oluhle abantu izizukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani ngeke basebenzela nalo hulumende ka-Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo imelika
yangena nje? Lokho kusibisele emuva ngoba kunjenje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America. Babe befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabelokhu itshintshwa-tshintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo eChina leRussia nawo ayenza okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyisicembu for Africa part 2 na?
Ye, kukhanya i-Africa inezinto ezinhle, ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asandaba lokuthi abantu benu bathangelela njani, asandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzela nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzela nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu. Thank you.